esikubonayo kathesi kungani umongameli welizwe esebenzisa amandla akhe kanye le-constitution eyiyo futhi njalo emnika amanye amandla ukuthi ekhiphe lawo ma-charges umbe abahluleli abona ingani kabahambelani le ndlela abusa ngayo ilizwe. Ngakho-ke siyabona uFrancis Mere uma sikhangela umsebenzi wakhe ezikhathi zonke lezi kube ngumsebenzi kwezinye izikhathi lapho ade esenza khona izinqumo ezingani kazihambelani lohulumende. Esingathi yena ubesangu-independent judge kwamanye ama-case, especially ama-cases agoqela abantu bembangazwe kumbe ama-politicians kumbe abantu abakhangele ezepolitiki. Kodwa indaba eyenze wangena kumbe waphendlwa indlela asebenza ngayo indaba esukela ekuqaleni komnyaka kubo February March, lapho okuthiwa uMahluleli uBere wafonela enye inkampani eyayibophisa inkampani eranwa kumbe e-onwa izihlobo zikaBere. Wathi yena leyo nkampani kayingabophisi inkampani yesihlobo sakhe, yikho-ke okwabanikayo isizathu sokuthi bemphendle.
Nxa sikhangela udaba lukaBere lolukaNdewere singathi bavele bakhona yini abahluleli abakhohlakeleyo abenza ukuganga emithethwandaba, kumbe kukhona okwenzakalayo nje okunye okungelani lokuthi benze okubi?
UJustice Mere kumbe uMahluleli uBere yena engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayefisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe? Kodwa uNdewere yena simbona ehlukumezelwa kumbe esephendlwa ngemva kokuthi enike uHopewell Chingono umthathele izindaba obebotshiwe wahlala ejele okwesikhathi esidlula inyanga, ebotshelwe ukuthi wayekhuluma ngoku-corruption ekhona kuMinistry of Health le-corruption ekhona uhulumende. Ngakho-ke abakhangeleyo labakhangelisisa ngezepolitiki eZimbabwe bathi bona bacabangela ukuthi uJustice Ndewere usefela khonokho ukuthi yena nguye yedwa kubomantshi labomahluleli abayizwayo indaba kaChingono owavumayo ukuthi Chingono ubanjwe ejele, wafakwa ejele okungekho emthethweni, ngakho-ke ephiwe ibail. So manje sesikuhlanganisa lokhu ukumiswa kukaNdewere lokuxotshwa kukaJustice Mere, singabona umpikitsha ovelayo ukuthi uhulumende uzama ukwethusa abahluleli, uhulumende uzama ukubethusela ukuthi benze izinqumo ezihambelana le-position kahulumende kundaba zonke.